lilanga eliqhakathekileyo kakhulu kumndeni kaGeorge Floyd kunye lalabo abalwisa ama human rights indlela abantu abamnyama abaphathwa ngakhona ngamapolisa esilungu lapha eAmerica. So kulomnyaka since uGeorge Floyd wabulawa ngoChauvin, ifamily yakhe sibone icelebrate impilo yakhe njalo ikhumbuza abantu ukuthi impilo yabantu abamnyama iqhakathekile, Black Lives Matter. Sibonile umhlaba wonke jikelele uphakama uvumelana la islogan leyo ukuthi impilo zabantu abamnyama lazo ziqhakathekile, ngoba indlela uGeorge Floyd abulawa ngakhona indlela ezwisa ukuyazwisa ubuhlungu kakhulu ebantwini abaningi. Moreover, ukuthi yabonwa ngumuntu wonke kuvideo after irekhodiwe, njalo sibonile le polisa elambulalayo uChauvin ligwetshwa, litholakala liguilty. Sesilinde ukuthi sithole ukuthi isigwebo sakhona sizohamba njani.
Imizamo yokuqeda ukubulawa kwabantu abansundu mahlayana ngamapholisa amhlophe ubona iphumelela yini, okugoqela enziwa ngomongameli Joe Biden edalele Congress?
Mina ngilethemba elikhulu kakhulu ukuthi utshintsho soluseduze, ngoba sibona even amankampani ekhuluma ngalo udaba lolu olu racism, lodaba lona lolu indlela abantu abamnyama abathithwa ngakhona. I think ngibona even i-training eyamapholisa izotshintsha kakhulu, ngoba ngibona kuzoba le-emphasis ku-training yabo ukuthi indlela abahendla ngayo abantu abamnyama, either kuma-traffic stops noma bedila labo ngezinye izinto ezomthetho, ukuthi kumele babathrithe nge-dignity hayi ngodlame. Into engenza ngibe lethemba kakhulu ukuthi uPresident Biden u-serious ngodaba lolu olokuthi kube le-equality ngendlela abantu abamnyama abathrithwa ngakhona. Sibonile even namhlanje uye wamema umndeni kaGeorge Floyd ukuthi mawuze White House ukuthi azokhuluma labo privately abaduduze. Njalo futhi sibonile ekhuluma ngebill esekuSenate manje eyadluliswa yi-lower house isekuSenate manje ukuthi bayidibhete bavote ngayo. Ibhili le ikhuluma mayelana lokutshintsha indlela amapholisa a-operator ngakhona, especially mayidila labantu abansundu.